Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe yile inkokheli yomdabu loZulu isithi lokhu kulakho ukudala inhlupho ezingaphambanisa intuthuko yalumango. Ekhuluma kulomhlangano, umgcini sihlalo wesigaba sakoMvuthu, uMnumzana Paulus Ntini, uthi abasakhulayo laba babuthwa ngamabhasi besiwa emahofisini aweZimbabwe Electoral Commission besiyabhalisa kutsha. Uthi lokhu kubangelwa yikuthi amakhansila awedolobheni leVictoria Falls iningi lawo angawe-CCC awasela balandeli abaningi kulandela ukwetheswa amacala enkohlakalo ephathelene lezokwebiwa komhlabathi.
Okumele kunazele badala ukuthi yebo kambe ingakuvumela khona lokho ngoba sometimes umntwana uyabe phiwe okuyi $5 and uthabele i $5 then busukhohlwa ukuthi impilo eyakusasa sisakha chan kweze development badala kuyasidimaza through what esingathi nxa kubuya ukudla uzathola ukuthi thina i-registration for example ngithi thina lapha ekachichete ward silabantu abayi 500 then ubusuthola ukuthi ukudlela khona kuyabuya kukhona abantu abangu 500 bekathi yet khona lapho thina sibengaki ilinamba enye lanaphana isisukile yayangaphiyayefollows then okunye kudelimification yethu okwemavoti lokulananza ukuthi athesi iqunyiwe kathesi isidobe yabiswa ngapha kwaze ukuthi iqanda kubi linamananga zakhanyiswa kuwanke east so ingozi ekhona ukuthi la bantwana abanxa bethathwa behanjiswa ngale besiya booster i-Victoria Falls at the end of the day nxa sokubala laphana i-registration yangale i-Victoria Falls kuyatholakala ukuthi kwangkhona liyana isilenamba eningi sokuthiwa liyana isiyisithi kayizimele yodwa then ithina sesisuka lapha sesiyangena siba ngaphansi kwabochiefshana le sesiyaba yiwanke east khangela sesiyangena ebantwini ezinjani esiyasingabe zikhona
umnumzana uzamani ncube laye ugcizelele kulokhu
bebafumba this is mali ukuthi abantwana baye thenga izidakwamizwa bebe sebebuya besiba luhlupho lokubana behlukuluza abazali sebe nathe kubabhema izidakamizwa nemali le abaye beyiphiwe yilaba bantu njalo kuhlukuluza kakhulu ubuphathi besigaba ngoba baya kuyabe sokusiba angani ubukhokheli yibo obunikeza ama-proof of residenti besiya hambisa besusa abantwana babahlali baleyo ndawo ukuthi baye vota bekwenye indawo
unkosikazi Mawela Moyo esinye sezakhamuzi ebesikulumhlangano uthi yena uyaqala ukuluzwa lolu daba
so nxa abantwana bona bezocutshwa la besiya votela kumbe bavotela ucouncil we-Falls akathi kuncedani manje kuthi ukuthi laba abantu laba hayi kuthi ukuthi kube impambaniso ngoba umntwana abantwana ngathi special olutsha luyabe lungazi anjo lungazi kodwa nisoze ntingi lapha ekhaya mina ngiyevotela ukhansili we-Falls
kodwa umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kukhona okunuka santungwana kulolu daba
so anguboni ukuthi osokuludubo kungabe sokuyikuyini nxa abantwana besuke kwenye polling station kumbe basuke kwenye ward kodwa ngaphakathina kwenduna yabo ukuthi bevotela e-Follows lapho abavele bejayele ukudlalela khona angikwazi ukuthi kuthiwa i-vote buying iyaba i-vote buying osevotile mbani evota nga njalo lizama ukusitshela yini ukuthi bazama ukusitshela ukuthi khona abantwana bakoMvuthu bachiphe kangaka okokuthi sebengathengwa ngama $5
umsekeli kaSibanda umnumzana uJabulani Khadebe laye ukulandule lokhu kodwa wathi ukuze abalandeli bebandla leli basuthiseke bazaluphenyisisa lolu daba ibandla le-CCC lokhu liphakathi kokugoqa uluhlu lwabantu abazalimela kukhetho olukhulu lokudinga amalunga edale lephalamende amakhansila lomongameli lokhu kwenzakala sokusele isikhathi esifitshane ukuthi lolu khetho lenziwe kunyanga ezimbili ezilandelayo umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukubika yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho olukhulu olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikwaMvuthu nginguNokuthaba Dlamini.